Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ka 14 kuzibandlela 2020 uChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC Mnumzana Nelson Chamisa uzethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lesimo selizwe kusasa ngesikhathi abalandeli bakhe sebesola ubukhokheli bakhe.
Babe beyizula abeZimbabwe nxa bengabuyela bephinda into eyabangenisa esihitsheleni abasaziyo lokuthi sisetha kanjani. Inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshe indlela okuphethwe ngayo eliseZimbabwe.
Izikolo zivulwa kusasa. Ngiyaphinda njalo, izikolo zivulwa lamhlanje. Ababalisi besithi kabasoze baye emsebenzini ngoba kabalayo imali yokugada amabhasi lemichoko.
So ningabathola labo abantu bayebekhona ngoba vele badla khonapho. Ubuningi vele abasoze baphangise ukuthi bafike nje esikole basebenze.
Umthethwandaba wala ukupha amashurugwi angamashumi amane azama ukususa abanye bawo esitokisini seGogwe ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso sebhayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MDC Mnumzana Nelson Chamisa ukhangelele ukwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lesimo sesizwe kusasa, o State of the Nation Address, kumbe sona ngamafitshane. Umbiko lo uzaphatha indubo uZulu ahlangana lazo ezigoqela ukutshabalala komnotho welizwe osokulethele inengi ubunzima obukhulu. Lumbiko uza ngesikhathi abanye besithi oke wabanga umlamlankuzi kudaba lweZimbabwe uMnumzana Thabo Mbeki kumele aphenduke elizweni ngokuphangisa azephendla ukukhulumisana phakathi kukamongameli webandla leMDC uMnumzana Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umbeki uke wahlangana lababili laba kunye lenye inkokheli yezombusazwe eHarare ngompalakazi wathembisa ukuphenduka njalo elizweni linyanga. Inkulumo ezakhokhelwa ngumbeki ngomnyaka ka-2008 zadala ukubunjwa kukahulumende wenkazatho phakathi kwebandla leMDC lele ZANU-PF. Bakhona sebesola inkokheli yeMDC ukuthi ayila bukhokheli obuqotho ngoba kade yathembisa ukuthi izathatha amanyathelo okubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungisise ukuhluphayo elizweni, kodwa lokhu emadolonzima. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana. Wambuza ukuthi ubona inkulumo ezintsha lezi ziphumelela na.
Inkulumo baba sesivela lapho kwenzakele phakathi kukamgabelo Morgan Tsvangirai loMtambara, okwagcina kuphutshile ukuthi abamabandla aphikisayo baginywa njengezapho. Sebeginyile baphelelwa ngumlomo, baphelelwa langamandla phakathi. IZANU yathola ithuba lokuphefumula lokuthi ikhukhumale ikhule ibe yilokho esiyikho khona. Ngakho babe beyizula abeZimbabwe nxa bengabuyela bephinda into eyabangenisa esihitsheleni abasaziyo lokuthi sisetha kanjani. Inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshwe indlela okuphethwe ngayo eliseZimbabwe. Abakwamanye amazwe beza lokho okuthiwa ngama-mass protest. Hayi lokho esesikubonile kwenziwa eZimbabwe ukuthi bathi bengaprotest bethi siyathatha amalanga amabili, siyathatha amalanga amathathu. Kwenziwe ngendlela yokuthi abantu abahlala ezindlini zabo kungabi lo muntu ongena emgwaqweni, kungabi lo muntu emsebenzini. Lo phethe intambo aze ehle ehlalweni athi akukhulunyweni kusetshenzweni. Ngaleyo ndlela mina ngibona ingani kungasetshenzwa.
Kodwa ukutshengisela kuyingozi kakhulu eZimbabwe ngoba silubonile ucuku lwamasosha lamapolisa ngozibandlela nyakenye bangenile esitaladeni abantu kodwa badutshulwa babulawa. Abanye ababesihlalele ezindlini zabo bangenelwa kulezo zindlu batshaywa kabuhlungu.
Inkinga baba iphutha elenziwa ngabaphikisayo yithi benza imbuthano bethu abantu kabaye ezitaladeni besazi ukuthi obhinya laba baphethe umbuso baphethe izintambo ngesandla sokunxele baphethe izikhali ngesandla sokudla. Abakwamanye amazwe anjalo ababakwenzeka ukuthi bahlala phansi ezindlini. Bangahlala phansi ezindlini bonke inani lamabutho lenani lamapolisa lenani labachuphi alikho lokuthi wonke umuntu osendlini yakhe angangenelwa ayehlukunyetswa. Akuzake kwenzakale khonokho kodwa ke okwenza bakwenze lokho ukuthi abantu baphume bethi bayakwenzile ubuthani. Lokhana ikunikeza obhinya labo ithuba lokuthi babonakalise uchuku labo besabisa abantu babulala abantu njalo abantu besine bebuyele emsebenzini.
Kulo tshintsho na obona lulethwa zinkulumo ezikhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lamabandla amancane phansi ikomanyano wePollard.
Hayi liyana ngokubona kwamba mangicubungula mhlaziya yingungwane nje yabantu abalutshwane abaphethwe liphango abasondela esihlalweni sikamongameli ukuthi badobhe imvuthu esizokhithika mayefihle isinkwa sakhe. Ngoba akubali inani lamavoti abatholileyo laba bakuPollard ukhangele lamandla abalawo njengenkokheli akulalutho. Laye ubaba uMnangagwa uyabasebenzisa abanikeza lezo mvuthu ukuthi abonise umhlaba ukuthi mhlawumbe ule ngxoxo labaphilisayo ngamandlwane lawana abantu beZimbabwe ongamelanga bawathathe ngokuzotha kuyadlalwa lapha.
Lo ke ngumnumzana Dinizulu macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izikolo zivulwa lamhlanje. Ababalisi besithi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba kabalayo imali yokugada amabhasi lemichova. Bathi uhulumende kumele engezelele iholo labo lilingane lamadola eMelika angamakhulu phose amahlanu i-$475 ukuze benelise ukunakekela imdeni yabo. Uhulumende yena uthi akalayo limali. Ngolwesihlanu idalele Apex Council elimanyanisa izisebenzi kahulumende lomqatshi libe lomhlangano lapho uhulumende athembise ukukhwezela izisebenzi iholo nesilinganiso esiphindwe kabili kodwa izisebenzi zasitshaya phansi ngenduku zathi ngeke zamukele limali ngoba iyabe ilokhu ingafiki kusilinganiso samadola eMelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo uthe izisebenzi zikahulumende zizaphiwa imali engange RTGS $400 ngamunye ezangezelela iholo lezisebenzi kodwa zona zala ukwamukela imali zathi lutshwana kakhulu. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zithi zilako ukukhalala umsebenzi ngobunengi phezu kodaba olufanayo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kumbe iZimta ngamafitshane umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umumo usimuki kakhulu ukwedlula lapho besiqede sikhona umnyaka odlulileyo oka-2019. So ababalisi abaningi basinike umbiko nalowo ukuthi athi nokuhambe emisebenzini kuyathekisina. Abaningi abaye emaphandleni bayakhuluma khonokho ukuthi kanti shuwa singahamba njani, kanti pho singagada sihambe njani emsebenzini. Wona umumo wezinto unzima kangaka. So esizakubona-ke yikuthi ababalisi abaningi yaze ngisuleke ukuthi baye emsebenzini. Yebo, bangaba khona abanye abalutshwane ngoba abanye vele bayahlala khonapho esikolo. Kumbe abanye nako balokungama-projects abakwenzayo bathole inzuzo elutshwane. So ningabathola labo abantu baye bekhona ngoba vele badla khonapho. Ubuningi vele abasoze bakwanise ukuthi bafike nje esikolo basebenze. So ubunzima lokhu sokukhona ukuthi izinga amalanga amabili, amalanga amathathu, esiqine sizame ukuthi siye emsebenzini. Lo nyaka kukhanya ukuthi hayi abantu abaningi sebekhathele sibili. Xa sikhangele thina ukuthi umnyaka odlulileyo sincedwe yini, sike sayenza i-research sibili sabona ukuthi abantu abaningi bancedwe yikukwereta izihlobo zabo, abangani babo bebebancedisa. So esikubona khathesi ukuthi umuntu wonke uyakhala, i-school fees ibuyelayo yaba ngeyinto esabekayo. Ama-school fees sedula kakhulu and lokho kuphambanise umuntu wonke.
I-Apex Council ibikhangelelwe ukuhlangana kuliviki ikhuluma ngodaba lweholo lolu kubana liqhubekela phambili njani njengezisebenzi zikahulumende. Isihlangene yini?
I-Apex Council isihlangene. So sikhuluma nje thina ngelonke sibe sisemhlanganweni we-Apex Council. So la i-Apex Council isikhiphile umbono wayo, sebebhalile-ke iphepha elichasisa khonokho ukuthi hayi ubunzima lokho bukhona. NgesiNgisi sibe sikhuluma nge-incapacitation ukuthi khathesi-ke incapacitation leyana it's very severe, it's chronic. So umbiko lo usukhona. I-Apex Council yonke bavumelane khonokho, amahlanganiso wonke bavumelane khonokho ukuthi hayi ubunzima lobu buzasiphambanisa ukuthi izikole zivule kuhle, buzasiphambanisa ukuthi ababalisi bahlale ezikole basebenze. So umuntu wonke sevumelane khonokho ukuthi incapacitation ubunzima lobu sobugcine kakhulu.
Singathi yiso isinqumo eliphume laso, asikho yini sokuthi njengoba lingelayo imali sokuyikukhalala umsebenzi kwezisebenzi zonke zikahulumende?
Hayi, kayisikho khonoko ukukhalala umsebenzi ngoba into eyokukhalala umsebenzi iyashiyana lento yokuthi izisebenzi zifuna ukuthi ziye emsebenzini, zithanda kakhulu ukuthi ziye emsebenzini, kodwa izisebenzi sezigcina-ke sezisele ukuthi kanti imali yokuthi siye emsebenzini sizayithola ngaphi. So lokhu kuyakushiyana, kayisikho kukhalala umsebenzi. Sikucathise sonke savumelane ukuthi kayisiyo into yokukhalala umsebenzi. Ukukhalala umsebenzi kasifuni, ukukhalala umsebenzi kathesi. Esikufunayo ukuthi sikhulume nohulumende, sibacathisele ukuthi kunzima kunjani, bona bagijigiji mekalungisele into thina siyesebenzi.
Alo ke ngumnumzana Richard Gundane esiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimbabwe Teachers Association kumbe Zimta ngamafitshane, ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseGweru. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umthethwandaba wale ukupha amashurugwi kumbe otshekesha asebe yazakala dlwangudlwangu bezithi bona ngamashurugwi abangamashumi amane abazama ukususa abanye babo esitokisini seGogwe neviki edluleyo. Umthethwandaba walilo ukubapha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Umanji weGogwe umnumzana Masiona Short Game uthe bengaphiwa ibail amashurugwi la balakho ukubaleka elizweni. Iphephandaba leChronicle lithi isakhamuzi sedolobho leVictoria Falls uThulani Ncube ubotshiwe ngemva kokutshaya umkakhe uCaroline Ngwenya wamsiphuna inwele. Kodwa uNcube uthi wenze lesi sihluku ngoba umkakhe emthele ngebhakede eligcwele umchemo. ngemuva manje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi eliwathumela ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Hayi, sanibonani isihloko, amagumba amane lapha elikhona. Umfana kaMlondo lo, khona lapha eGoli njalo. Nibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakalayo eMpuku. Ukuthi ubaba sithathayo, lelo zwelo labantu babo, nelizwe lobuzima kangaka. Ube babambisana nabantu. Ngoba abantu bevele bethuleka bexakeka kanjena, inkukhu uma izoyathengiswa nge-black market, yona isenziwa futhi eZimbabwe, i-product yeZimbabwe. Futhi uthi iphuma njani e-national food, khonoko lakho kumele ube ubheke isizwe. Kanti asinawo ama-leaders khona lapha emaphathini wethu o-MDC alamandla ukuthi bakhone ukulawula into ezinjalo, ukuthi kwesinye isikhathi kube kube into elelwa ngabantu. Ngoba sengibona ngathi sokumpunze ekuzemini lokhu wakhulunywa ngoshaya ukuthi leli lizwe seliyabuswa zinyoni, ngathi sengiyakubona noma kwenzeka ngingakazalwa noma wakhulunywa ngingakazalwa. Ngoba lokhu kubuhlungu kakhulu, sesitsho nakho khonokho kwabotisha labo ukuthi abotisha bahola ama-1000 bona umuntu onguyofundisa bona opresidenti na wonke abantu kuze sifike emazinini asiyabe sifinyele. Okunye mbona athi lathi kwesinye isikhathi sokumele sitshintsheni ukwenza, sesiye sabe kwazi kwaba kakhulu. Ngike ngizethi ngithi kwesinye isikhathi mhlawumbe uJehova sesithathe olulu hambo lwama-Israelite ukuthi lwathatha sikhathi, sesilinde phela yena uMoses ukuthi ayefike ajoyinane nabo Aaron nabo-Caleb. Ngoba mbona athi u-40 years ikwanile, ngiyathemba ukuthi bazosikhipha ngasifiki. Asiqinene edolweni, amalibethi nawabe namandla. Inkosi Yesu.
Ye, sanibonani balaleli besitudio 7 kumaye umndeni lapha. Okusemoyeni wami okungiphatha kubuka isikolo ziyavusa. Mina ngilo mntwana manje oya ku-form 1, lo mntwana oya ku-grade 1, lo mntwana oya ku-grade 4, lo mntwana oya ku-grade 5, lo mntwana oya ku-form 2. Wonke labantwana engikhuluma ngabantwana bafana lesibaphathe. Kambila ngingimali nishezi khonapha ekhaya babo umachayinyoka nje ngihlale ekhaya, kula la peace job, kula la lutho, kula lani lani. Kodwa uma kukhulunywa ngendaba zesikole vele njenganamanje ngihlalele sengiyitshela nje ukuthi uya ku-form 1 uyayeka isikole, uya ku-grade 1 maybe uzahamba. But into ekhona ikho ngumqubo, ayikho nje imali yokubhadala ngisho nencane ayikho nje. So yikho kungiphethe kabe emoyeni wami.
Basakazi abahle, siyalibingelela. Mina ngise Goli ngokubamba bamba kungamatofanyana. Hayi, abantwana esikolweni abaya kula lutho, abantwana abaya esikolweni angazi ukuthi sizoyenza njani. Abantu abethu abasoze bafunde ngendaba kamnanga kwalowo ongalasizwa laphana eZimbabwe, asikwazi ukuthi singamuthini. Hayi, siswele lokuthi singamthini kwalubaba. Akula zula, akula lutho, akula school fees kuyakhupha, yonke into nje akula nto ehambayo kulelani lizwe. Asisakwazi ukuthi simenzele umnanga kwabakithi, asisakwazi shem, asilalamazwe ukuthi sikhulume. Siyaphelelwa silapho, sesizintandane nje lasegoli lapha, sesingathi thina sisakhitheke emoyeni, asilalizwe, asilazi ilizwe elinjeyana thina eliyangisayo elinjeya. Kubuhlungu. Sesidlula ngamanye amazwe abafana labo Zambia labo Namibia baze babe ngcono. Abanye abantu bakaba beyodinga umsebenzi eNamibia nakubo Zambia, kuli kushiwa iZimbabwe yakhithika yaba nje ngendaba yabo mnanga kwashuwa. Akula nje lala amazwe phela la awakha ngasincedisa zabo, lokho esikhuluma kuphela sikhuluma kuphela lo-2020 azaphele. Ayikho nje, kubuhlungu lokhu, kubuhlungu kakhulu. 2020 uzazaphele la kufane kulokhe kunje. Abantu abethu abafundi, abantu abethu besibathathe sibalethe ngapha futhi eGoli kungcono. Cabanga ubabuthi abantu besibalethe ngapha eGoli ngcono kakhulu, sohlupheka labantu abethu, sisale ngala bantwana khona leZimbabwe yakhona leyo ngoba kula ncedo.
Linjani balaleli beStudio 7, ligama ngukabadela la. Into engingayisho lami lapha, iZANU-PF kayiyeke ukuthi ibilokhu isitshela amaChina ukuthi bebuye bezosebenzisana bazothola uncedo from eChina eWatwati. China ilaphana ukuzokhuquluza wonke umnotho weZimbabwe. Banjalo amaChina siyabazi ngezinto zabe zingaqinanga. Khona pa manje babhizi sebegcwele eZimbabwe yonke bazothatha yonke lento ikhona, platinum, gold, yonke into ekhona bazobayithatha amaChina. Within 5 years to 6 years baye beqede yonke into, akulanto ezohlala ikhona, ezosala ikhona mase besukile bona. AmaChina abantu abangalancedo, and ngibonge njalo ukuthi lo ndoda wezanu lo osevuma ukuthi bayenza iphutha bakhutha ugacha ekutheni beqondise izinto, especially sibeqala ukutshintsha izimali from i-US dollar beletha idollar labo leli phepha labo lele bond, ngabe baziqondanisa ngendlela e-right. At least uyavuma, uyabona ukuthi mayethi bakhutha ugacha vele bahlala bekhutha ugacha vele, ngoba vele azange bekhethwe ngabantu, bahlala betsho kanjalo kuphela bekhutha ugacha kuphela. So hlala kuphela sikhala kuphela ngabantu abangafundanga lapho.
Balaleli livuka njani? Hayi, thina siyavuka abasakazi. Hayi, kweze sikolo bakithi bakithi besicela ukuthi uhulumende ngenele kakhulu ezikolo zama-government, i-prize ihlale nje kube nala nendala, ngoba bakithi kunzima, kunzima nzima nzima ukuthi asikwazi ukusingabambanga. Abantwana bazahlala, ikhulumende sisole ithi sibe kahlale sabantwana, sicela sibile isandla sayo njengoba ijile ukuthi isikolo akufuzanga sikhwezwe, kayilalelwe bakithi. Hathi izikolo zayo ingakhuluma kayilalelwe, ngoba hayi kunzima ukutshajwa imali vele ngekho. Ngisho shuwa siyafisa kanjani kufunda, sicela isandla sayo sibe khona. Ngiyabonga magesi.
Salubonani kustudio 7, igama lami Adolf Shaba. Mina ngisibuza ngegovernment yakithi, igovernment yeZimbabwe le ezanu le, bacabangani ma kusasa kuthiwa kuvula isikolo, amatitsha aboleka imali zokuya emsebenzini, abala mali abantwana babo babhadalanga i-school fees, but kuthiwa basebenzela uhulumente. Ingasabala amatitsha kuphela, wonke umuntu nje osebenzela ugovernment ma bengakwazi ukunakekela izisebenzi zabo. Ngike ngabona enye i-headline isibusiswe moya ukuthi wonke umuntu ofisa uku-apply umsebenzi eZimbabwe ezo-apply ekhaya, uphi umsebenzi abantu abaseZimbabwe ehlule ukuthola umsebenzi. Sala abantu badlala ngey'moto zabantu.
Hayi bantu abahle be-Studio 7, ninjani? Mina ngu-Sibanda Sibekela. Siyathaba nge-news elisika zona, and educate news no-propaganda. I-news ezizwakala inkosi ibe nani eliphathise, kungekho lina ngeke zithole i-news ezigoda, ngoba ezethu ngapha ekhaya ngiqala ziphekwe zilungise ukubana zibeke uhulumente ofusayo esimeni esingani sihle, ukuthi ozizwayo lozivalayo abone ingani uhulumente uright wenza kahle njalo ulabantu enhliziyweni, kanti yena uyozenzela yena okwakhe ukubana azivuthise uzulu elamba. Sibe ngani inkosi ingangenela lapho kwelinye ilanga zakhe baba ngabantu bayekuba zinyamazana, ngoba lokho abenza naye kunyamazana. Njengamanje bathi thina abantu kwi-esilini esifanele impilo bona ibabenyana, so kuhle kucaca ukuthi hhayi uhulumende wakhona uvele uyazicabangela ngokwakhe, kanandaba nomuntu, ngoba vele ngabe kwangomuntu esihlalweni ezibheki angenandaba nomuntu. Siyabonga enkosini.
Siyabonga. Labo ke yibo abalaleli bethu abenelise ukusithumela imilayezelo yabo ye-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318. Siyacela njalo balaleli imilayezelo yenu ibe mfitshane, 2 minutes kumbe phansi kwe-2 minutes, lingathuki njalo likhulume nje elikuzwayo enhliziyweni zenu, kodwa lingathuki. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ukuzamazama komhlaba i-earthquake okuthiye ele Puerto Rico kulichaye waba lomonakalo omkhulu kakhulu, kwalimala abantu, kwafa lomuntu oyedwa. Umongameli wakwele South Korea umnumzana Moon Jae-in uthi kumele kukhunyiswane umlotha lele North Korea. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwele Melika. Usomlomo wedale lephalamende ngapha kwele Melika unkosikazi Nancy Pelosi uthi uzaqhubela amaphepha okuthonisa umongameli Trump wedale leSenate kuyona le iviki. Esithi ube wabambile la maphepha nguba kumele kulungisiswe ezinye indaba ezimqoka ezifana lokuthi kube labafakazi. Umongameli Trump uthi uzasebenzisa amandla akhe wonke awaphiwa isisekelo sombuso ukuvimba abamele baphe ubufakazi edale okuyikho okufunwa nguPelosi lamalunga amaDemocrats. Kubikwa esekhona lawo amalunga ebandla lemaRepublicans labo abathi hayi kumele abafakazi babe khona ku cala likamongameli Trump elokufumbathisa umongameli wakhe le Ukraine. Sukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yalapha kwenzima ukuthi kuzakuya ngabo kukhanya ukuthi kuzawuba njani, ngoba kukhanya lezi zindala zombili, amahlandla wonke, amacele wonke akhanya khanya lawo efuna ukuthi edweba phansi ukuthi khona abanye bathi labo baza ngoba nti nxa isisiya ngale kwesenate isiyabe kuma-Republican control of Senate okutho ukuthi-ke balamandla-ke khona ngayo lo Mitch McConnell.
Ye, kodwa siyabona ukubana umongameli Trump uyala yena ukuthi kube labafakazi. Useze wakhuluma yena wathi nxa abanye abafakazi abafana lomnumzana Bolton bengavunyelwa ukuthi bafakaze, yena uzasebenzisa amandla akhe ukuthi abavimbe. Ukubona njani wena lo?
Engingakutsho ukuthi kasazi ukuthi umthetho uzakuthini, kasazi ukuthi khona umthetho ozakuthini lapho ngoba
ye manje nxa ukhangele wena ubona ungani kukhona ina ngaba kufihla umnumzana Trump nxa yabe yalela ukuthi abanye bafakaze.
Akutsho ukuthi kukhona ngoba njengoba esala kutsho ukuthi kukhona phela aloba engalalisa lifihlayo bengazi ukuthi azame ukuthi abavimbele ngaleyo ndlela, kodwa nxa kunjalo kutsho ukuthi kukhona akuvimbayo.
Super sexy, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss her cold, never slept, always feel, never fail. White be material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous.
Icherry yama ifanile, icherry yakho yami icherry inhle. Ye, ingoma kaMsizi K isidlulela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ukubana liyenelisa ukuthi lizwe ezinye njalo indaba ngo-7:30 ntambama. kumbe singadibana njalo sikhathi sinye half past 6 kusasa. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela usuku oluhle, asidibane njalo.